Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ivana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 25 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uZulu. Udaba lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luyaphambili. Sixoxa lomunye otshontshelwe inkomo ezedlula itshumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ntambama ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka. Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 ngalumkhuhlane. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amathathu 319 belawo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo njalo bafika inkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,016. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezingamatshumi amabili 23,397. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 2,382,359. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 1,506,445. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi imali efika ku $1 billion ephiwe uhulumende weZimbabwe inhlanganiso ye-International Monetary Fund kumele iphathwe kuhle njalo isetshenziswe kunhlelo zokuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu. Imali le ingene ku-akhawunti yeZimbabwe ngomvulo. Iphiwa amazwe omhlaba phansi kohlelo lwe-special drawing rights. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthembise ukuthi izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko. Sixoxele nobhala jikelele weZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Kunengike esikukhangeleleyo ukuthi imali nxa isitholakele ngalindlela kugcwalisiswe ke lokho. Sibona ezikolo, infrastructure, singathi nje ezikolo nje okusetshenziswayo ezikolo ukuze phela abafundi betholeke imfundo ethethuthu. Kungaba yikutholakala ke indawo zokufundela, kungaba izimali ke ezingakhangela okusetshenziswayo ukuthi ke abafundi bafundi, bese sikhangela ke lesi esikusebenzisa singathi infrastructure ngoba imigwaqo, kungaba ngama dipa, kungaba ngama damu, izinto ezithize ke esingazisebenzisa njengelizwe ukuzibela sithuthukise ezomnotho. Sikhangele njalo ukuthi silabayanga, singabathuthukisa njani. Sikhangele indaba yomsebenzi, amakhampani athize ayadinga imali ukuze phela beqhelise amakhampani abo beqhatshe abantu bebemanengi, amabhenki angathola yini imali ukuze phela kwanise ukuyabela kumbe ukukweleda nge-interest ephansi. Konke lokhu ke yikho esikukhangeleyo ukuthi imali nxa itholakele kube yimali engasetshenziswa ke ikhuphukise ezomnotho, yikho esikukhangeleleyo.
Kulezi mali sikahulumende esezinyamalele ngabini, kungazakala ukuthi zitshonephi, kuyini elingakuxwayisa?
Zinengike imali ke esezitshabalele phambilini. Kusaswela lomkhondo ukuthi ziye kuphi. Sibone ama diamond ke ekade silawo eMtare, bethi ke kulama billion ke angabonakaliyo. Sabona njalo sezwa njalo ke u-auditor general sitshela ngokuthi ke kule mali ezithize ke ezingajeniseli ukuthi zabhadala bani, kumbe zabhadala esingathi ama izinto ezingazange zilethwe kuhulumende, kungaba ikuthenga ama generator kabuyanga, kumbe ezomagetsi ezithengiweyo azibuyanga, kwathengwa lokhu lalokhuyana akuthengiwe kodwa akubuyanga, akazange uhulumende akwamukele. Imali nje eyakhitshwa yabhadala abantu abangazakaliyo okwamanje ukuthi amakhampani abo lawa bantu ngobani. La makhampani abanye izikhulu ezithi khona aziwazi amagama amakhampani lawo kodwa zikwabhadala izimali. Inkinga ke ebakhona, so ingaba imali esizayivala emaphepheni njengoba sikhuluma ngayo kwamanje, kube ikucina kwayo ukuyizwa ngayo leyo mali. Inkinga ke esilayo kubanzima ke kuhulumende silayo ukuthi abantu bethi kungenziwani, ngokuthi bajwayele phela okuzenzela intando yabo, bajwayele ke ukutshontsha.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyathokoza ngenhlonipho ephiwe umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngumongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema emkhosini wokugcotshwa kwakhe izolo. UChamisa lomsekeli wakhe umnumzana Tendai Biti ngabanye bababizelwe enkundleni lapho bekukhuluma khona umongameli Hichilema ukuthi ababingelele mathupha. Bebenxuswe kulomkhosi ndawonye labakhokeli bamanye amazwe okungavamanga kuzwekazi le-Afrika. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Siyabonga abantu beZambia abanxuse umongameli we-MDC Alliance ubaba uChamisa ukuthi laye ebe khona uma kugcotshwa upresident omutsha. Lokhu ngabe kuchoni ebantwini, ngoba abaningi bacubungula imicabango yabo layo asiyisoli, kodwa thina beibandla le-MDC Alliance sithi umhlahlandlela okhombisa ukuthi abantu abaphikisanayo ezambangazwe ayisibo zitha, baphikisana ngengqondo, hatshi ukuthi omunye seyisitha somunye. Yikho ke siyabonga ukuthi u-HH uPresident weZambia uzama ukufundisa iSADC ukuthi kube lokuthula, njalo ezama ukutshengisa abantu ukuthi ubukhosi ngamazolo. Akuthandi ukuthi abantu abahlala ndawonye babulalane njengesikhathi seKurawundi njengesikhathi sika-2000 lapho abantu ababeganyulwa khona. Lokho kusitshengisa ukuthi abantu bafanele basebenze kahle njalo ngakithi ngapha ku MTC Alliance kusipha umfutho omkhulu ukuthi ubaba uThamisi uhambe wayafunda lokhu kuza kwenza ukuthi la ehlala elungisele ukuba ngupresident ozizileyo ongala dlami uma sesibusa.
Baningi asebethe ukunqoba kukamongameli weZambia ayisikho kunqoba kwebandla le-MDC Alliance. Kuza liphathisa ngani lokho?
Kusipha umfutho ukuthi sonke siyerejista omncinyane lomdala kufanane. Kupha umfutho amabutho eZimbabwe lamapholisa lama-CIO ukuthi bona ngabantu abaqhatshwe ngamaZimbabweans hayi political party. Kutsho ukuthi ama-institutions labo abasebenzela uhulumende bafanele ukuthi baziphathe ngobunono besazi ukuthi bona basebenzela isizwe hathi i-political party ethize. Sibona ngani kuzafundisa mhlophe amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe, singathi jikelele wonke umuntu okuthiwa i-public servant noma i-civil servant ukuthi esebenzele isizwe hathi i-political ethile, ngoba i-political ethile iyaphuma njengamazolo ekuseni ayabe ngasekho. Umhlahlandlela lo owenziwe ngupresident elect weZambia u-HH kuzathelela amanye ama-president ukuthi labo benze ngcono, njalo kuzasipha thina abaku-opposition ukuthi sikhankase sesilomchukuthu ukuthi lathi isikhathi singafika sithi bayethe.
Umnumzana Felix Magalela Mafasfanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Udubo lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kunsukwana ezedluleyo umfuyi odumileyo eBambazi umnumzana Chebukani Ndleya utshontshelwe inkomo ezilitshumi lanye ngabasolwa abahlala eTsholotsho ababotshwe ngamapolisa bamiswa emthethwandaba. Sixoxela uNdleya.
Lapha ngithanda ukudlulisa ukutshontshelwa kwami inkomo ngabantu beTsholotsho u-Omen Inkomo Skente no-Benardi Svanda Nemane. Engathanda ukukutsho utshontshwa kwenkomo zami kungishiye ngibuhlungu kakhulu, ngizibuza ukuthi ikudelelwa bani lokhu okukuthathelwa impahla eyimpilo yami. Ukutshontshwa kwenkomo zami kungishiye ngingazi ukuthi ngingazitshela ukuthini. Ngokunjalo ngibuhlungu, angeze ngaba mude ngoba abantu sebekuzwile ukuthi kule nkomo ezatshontshwayo ziyi-11 sesiye sathola 10 amathokazi ayi-5 nenkabi eziyi-5 ngemva kokulunya indlebe nalaba ababethe ukuzibona. So ngokunjalo ngiyabonga umphakathi owathi ukubona ukuthi linto kayihambi waba nokusazisa masinya sazama ukuphuthuma.
Ukutshontshwa kwezifuyo lokhu ungathi kubhahe kanganani khona ngapho ePlumtree?
Ukutshontshwa kwenkomo endaweni yakithi sekuyinhlale yenza kunokudelela sekukhona. Izibaya sezivaliwe kungasesami sodwa, umphakathi wonke engathi ukusayidini le ulilima West. Kakhulu babuya labafana besithi balanda inkomo zeBotswana, ngingazi ukuthi lezo nkomo zeBotswana zona uhulumende sewavumela yini ukuthi ezeBotswana zithathwa nje zisiyathengiswa koBulawayo. Zingena njani inkomo koBulawayo zingezeBotswana zilama brand mark? Lokwana kusitshiya zilombuzo kwabezomthetho. So ngokutsho kwami ngani kulempi phakathi kwabantu beTsholotsho lePlumtree laBotswana, ngoba ma betshayise eBotswana bengazitholi sebethathe zethu.
Abetheswa icala lokuntshontsha inkomo zakho laba bazaphindela nini emthethwandaba?
bazabuyela mhla ka 9 September ukunikezwa komuntu osenabanye bakhe abaphandle enikezwe ibail kungishiye kanye lomphakathi sishakeqile singazi ukuthi makunje umthetho ona uyabubone kanjani ngokuhlanganela komuntu osebotshiwe osebhalelwe idoketi lomuntu ongakabhalelwe idoketi osadingwa mbona ngani kuyadisturba ingalo yomthetho singazike isicelo sami besiyikuthi makuyenzeka umthetho kawudlala indima yayo ngendlela e-transparent engela favor ngokuba makungayenzeka ama-favors esiyabonayo nala esenzeka kudala ukuthi umphakathi uzithathele umthetho ufake ezandleni zawo.
Umnumzana Chebukani Nleya ungumfuyi wenkomo ebhambazi ePlumtree. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uphindile njalo wathuka umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema izolo esithi ungumthengisi. UCharamba wethule amazwi la ngemva kokubona umfanekiso kaHichilema elomnumzana Nelson Chamisa emkhosini wokugcotshwa kwakhe. Iphephandaba leChronicle lithi ubusela sobubhahile endaweni ezihlala izinothi kobulawayo. Iphephandaba leHerald lona lithi iqembu leDynamos selilobele uhulumende incwadi licela ukuthi ampe umdlali walo owake wandla uBhedu uGeorge Shaya inhlonipho yeqhawe lesizwe kulandela ukubhubha kwakhe izolo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Awusanibonani, sanibonani ku studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Kulamazwi akhulume ngu Charamba. Sisazivuza ngokuthi le into ayikhulumayo maye sithi iMDC ingeki wine utshengisa ukuthi vele bahlala beRoba. Utshengisa ukuthi bahlala beRoba kuZANPF. Kumele amazwi akhe lawa siwananzelele. Madayiza afunda phansi bantu bezimbabwe. Siyohlupheka iminyaka eminingi kakhulu ngabantu labo. Into le abayikhulumayo yisotsi abasenzayo kuZANPF. Wayethi iMDC ngeke iwine, even iwinile vele bengeke bevume ukuthi ibuse. Amazwi lawa sibuhlungu ngento ayikhulumile and into le kumele siyinanzelele.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu ukuthola umsakazo okwazi ukuthi usakaze ungathathi inhlangothi, lokho siyakubonga kakhulu. Kodwa bese ngisiba lombuzo nje ukuthi singapha eSouth Africa sikhala kakhulu ngendaba yamapassport. Izolo ngeke ngezwa liyithinta kancane izindaba enza izolo, kodwa ngase ngisala ngingayitholanga impendulo ngoba anitholanga ukuthi like lathinta wona umnyango okahulumeni waseZimbabwe ngalo ukuthi bathinge indaba yepassport ngoba iyahlukumeza kakhulu. Phela ukuthi amafomu ngapha bawathatha abantu ngenye imali bafike ngale futhi ukuthi bakhiphe enye futhi imali eningi leyo mali abantu abaningi abangakwazi ukuyithola. So ukuthi ngizihulumene ngale ethingi indaba yepassport bayayilungisa ngokwehlisa ipassport kumbe vele yona ipassport kahle kahle ayikho ngoba ngapho ungathola ukuthi noma kunini kungathiwa ama-permits asekhona kodwa umuntu kalayo indlela yepassport. So besicela ukuthi vele sithintele umnyango ohulumeni ngalo ukuthi kuhamba kanjani ngendaba yepassport. Hayi, siyabonga kakhulu okhulumayo nguThembelani Sidumo lapha ngiseJohannesburg lapha.
Salibonani basakazi beStudio 7 kunye labalaleli beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyakholisa izindaba zeStudio 7, indaba ezinhle, indaba ezimnandi ezingaphungulwanga nezikhishwa njengoba ziyizo zona. Thanda uPaula ngodaba lolo kuthiwa uMnangagwa wehlangana lezinduna kukhulunyiswana ngendaba yeGugurahound. Uhlangana wakhe lezinduna wayezohlangana labangani bakhe, wayezohlangana labangani bakhe ngoba izinduna sezalungiswa ukuba zibe ngezephathi kukati induna kumele zimele abantu zingathathi uhlangothi. Emakhaya uyathola induna yizo ezikhambenila iZANU-PF yize zethusela abantu esigabeni ngenxa yokuthi zinkokheli, induna zilaleleka zizwakale. Akula abantu izinduna ezayikhuluma indaba yegugurawundi. Indaba yegugurawundi kumele ukhulunywe zi-organization ezizimelele, hatshi abangani bakahulumente. Abantu abazakhuluma bakhululeke, bakhululeke ophume enhliziyweni zabo. Ye, bese ngibuya kubabalwana othi yena umehluko phakathi kweZimbabwe leZambia yikuthi iZambia i-Liberation Party kudala yadliwa eZambia, yomehluko weZimbabwe leZambia. Kukathi eZimbabwe lakho iZambia kudala yadliwa i-Opposition Party, yalukuphuma umgalo kudala wadliwa nguTsvangirai, walukuphuma feya walukuphuma wathi yena ukhetho waluphindwe. Abantu benyanya ngoba abantu babekwazi abakuvoteleyo ukuthi uTsvangirai winile, wathi yena uzavota kuphela, wagijima eseyedwa irirani umnyaka lwana, likhumbule khona lokho. Hayi zanu bakithi, hayi thwali senzima abantu ekhaya, thwali senzima abantu eCholocho, imadalinja khuluma ngesegoli.
Sanibonani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7. Le ndoda ekhulumayo ngelupane ejabhiwa eKana. Why umnankagwa engaqalanga wezwa wathatha uvo lwabantu egijimela ezinduneni? Ngoba ezinye izinduna vele zidla naye, hayi zonke, ezinye izinduna zidla naye vele sezifuziwe. Why engezange wezwa abantu ukuthi bona abantu bathini ngaleyo ndaba evele eyikha phezulu egijimela ezinduneni ngendaba yegugurawundi? Angithi abantu ngabantu abahlukumezekayo, so why should ukuthi yena egijime ekhuluma nezinduna engaqalanga wezwa, wangena emphakathini wezwa umphakathi ukuthi wona umphakathi uthini, umphakathi ukhala ngani? Ngoba abantu kwamanje lonke besafuna iy'mpendulo, kuselokhu kunemibuzo elonke ikhona, imibuzo yakhona elonke ingaphendulekelekanga ngendaba yayo le ground. Sekutheni namhlanje umnankakho sekagijimela ezinduneni engaqalanga wangena emphakathini wezwa ukuthi umphakathi uthini ngendaba ye-ground? Siyazi phela ukuthi abanye abasiphethe lapho ezinduneni vele kukhona vele abangafunzwa ukuthi indaba yakhona bayiphathe kanjani, kodwa kumphakathi ophansi angeke umnankagwa eze abafuze ukuthi indaba yokugrawundi ibaphethe kanjani. Bazokhuluma lokhu okusezinhliziyweni zabo, lokhu okusemqondweni yabo, hhayi indaba yokufuzwa.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSomalia selivule izikolo lanxanje ingozi yomkhuhlane we-COVID-19 iloke ibhahile. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, i-AFP yona ithi owake waba ngumongameli weleChad umnumzana Hissen Habre ubulawe yi-COVID-19 izolo. Ubesele minyaka yokuzalwa engu-79. UHabre ubepika kweleSenegal ngemva kokutholakala elamacala okubulala. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi kusiyafika mhlaka 31 kulinyanga amabutho eMelika azabe seqedile ukuhlenga izizalwane zalelo lizwe kanye leze-Afghanistan ezigcwele egcekeni lendizamtshina yeKabul zimelele ukugada ziphume kwele-Afghanistan. Lesi yisikhathi uBiden ayevele esibekile. Kodwa abanye bathi kumele asengeze ngoba iMelika ilakho ukwehluleka ukuhlenga izizalwane zayo zonke ngalolo suku. ekhuluma izolo ngemva komhlangano awenze labakhokheli bamazwe akumanyana we G7 ngodaba lolu. UBiden uthe nxa lolo suku lungafika belokhu bengakaqedi bazabona okokwenza, lanxa nje iqembu leTaliban lisithi iMelika kumele ibisiphume yaphela eAfghanistan ngalelo langa. UBiden uthe kusukela mhlaka 14 kulinyanga amabutho eMelika asehlenge abantu abafika phose kunkulungwane ezilikhulu i-70,000. Iqembu leTaliban libikwa selivimba abantu beAfghanistan abaphiwe ubuphepheli yiMelika ukuthi baphume. Iningi lisola uBiden ngendlela aluphethe ngayo lolu daba, kodwa abanye bayamvikela. Sixoxe locubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Udaba lwe-Afghanistan lolu kumele abantu balukhangele ngendlela eziningi. Okokuqala yikuthi kuyini okubangele elemelika lizithole vele selikusimo esinjengasona esukuthi selifuna ukuphuma. Akukhulunywanga ekuqaleni inkomo ukuthi eqinisweni umnyaka ophelileyo upresident wami weMelika kusese kuDonald Trump wangena kusivumelane lamaTaliban la ukuthi ngasona lesi sikhathi sezikuso elemelika lizabe selisuke eAfghanistan selilungiselela ukuthi amasotsha abo nabantu babo babuyele elizweni labo, bese usithi amaTalibani ababekuvumeleni akukhulunywa ukuthi kwakuvunyelweneni. Kodwa siyakwazi singakulibali ukuthi lo onguyokhokhela amaTaliban manje wakhuluma waze wathola lethuba lokukhuluma loDonald Trump efonini ngasese bekhuluma ngale ndaba, yinto engakhulunywayo leyi. Kodwa yikho lapho kule ndaba khona abazisilungu bathi the devil is in the detail, khonokho abakukhulumayo ukuthi kwakhulunywani yikho lapho kule ndaba khona. Yikho futhi uBiden akwaziyo, yikho umbona lokho egcizelele eqinisa esithi ufuna ukuthi kutshaye umhla ka 31 sebehambile kungenxa yokuthi kukhona akwaziyo lesivumelwane sabekwayo. Yebo kambe eqinisweni iminyaka engu-20 abayihlaliyo belaphana akukho lulu ukuthi baphonge ukuthi vumbu vumbu sebesukuma sebehamba bengani bengazilungiselelanga, ngoba ukhangathi bengazilungiselelanga yikho nje sokuthi evumbu vumbu basuka sebehamba. Okunye futhi babengalungiselelanga ukuthi amaTaliban azangena ngesikhathi singaka, babezitshela ukuthi azathatha isikhathi eside, khonokuyana yikho sokubangela ukuthi bazithole bekusibanga esinjengasona esabakiso.
Umhlaka 31 engafika amabutho eMelika elokhu engakaqedi ukuhlenga abantu, singabona kusiba lokulwisana yini lamaTaliban kumbe sizabona kusiba lokukhulumisana?
Okokuqala, ukukhulumisana kwaqala kudala njengoba nanjilo nje ngaphambilini ukuthi uDonald Trump uze wathi ngokuya kwesikhathi sebenegotiate sebeqede ama-negotiations akhe ukukhulumisana phakathi kwele Amerika lamaTaliban, wazithola engumuntu osekhuluma efonini lalo oyinkokheli onguye okhokhela amaTaliban namhlanje, wakhuluma la efonini. Kukhona abakukhulumayo njengoba ngikhulumile ngaphambilini, ukukhulumisana kukhona vele yinto abahlala beyenza la namhlanje. Lokhu kade kule meeting ebekhona udirector we-intelligence ka-Joe Biden ethunywe ngu-Joe Biden ukuya negotiate lama-Taliban, ikakhulu lo onguye umkhokheli wama-Taliban ukuthi bavumelane ukuthi ba-extende yini i-deadline, ukuthi kungayenza yini ukuthi ba-extende i-deadline, ukuthi bakhulumeni bafika kusibanga siphi. Sinjenje kasikakutshelwa, kasikabi kwazi, njalo vele khona ukuthi babekhulumane sivumelane abasenzayo esalast year kubo-February ukuthi kwavunyelwanani, akula muntu ozabakwazi ukuthi ama-details esivumelana le hayemi esithini. Kodwa kusalayo ukuthi siyakwazi ukuthi abantu laba bayakhulumisana, bazaqhubeka bekhulumisana. Kodwa lanxa bekhulumisana asingakulibali ukuthi amaTaliban ngamaTaliban abathembakalanga, esikwaziyo futhi ukuthi badume ngodlame.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo uMongameli Biden ubonge ibandla lakhe lamademokrasi ngokupasisa uhlelo lwemali engena ku-$3.5 trillion ezasetshenziswa ekusunguleni imisebenzi lokuvuselela izakhiwo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uzulu. Udaba lokutshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.